Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 17 Mpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izigebengu ebezihlomile zikhombele abantu ngemibhobho kwenye inkampani yeFidelity Building kobulawayo namuhla zatshontsha imali ephezu kwe-$6,000. Umongameli wakweli South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, ucele umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, ukuthi esule izijeziso athi zeteswa iZimbabwe yiMelika. Kudaba lokuzilibazisa namuhla, sihamba leqembu leDupute Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulezi gebengu ebezihlomile ezingene kwenye inkampani yeFidelity Building kobulawayo emini namuhla zakhombela abantu ngemibhobho qede zantshontsha imali edlula inkulungwane zamadola eMelika eziyisithupha, $6,270 kanye lenkulungwane ezinhlanu zamadola akwele South Africa, i-R5,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi inkampani le iqhuba umsebenzi wokuthuthukisa abesifazana lokwamukela imali ethunyezelwa izihlobo nguZulu, kodwa kayiqambanga ngegama lenkampani. UNyathi uthi amapholisa asaphenya. Kunsukwana ezedluleyo, izigebengu ebezihlomile zintshontshe njalo ebhanga le-CBZ kobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala siyakunanzelela ukuthi okwenzakale namhlanje eFidelity lokwenzakale emalanga adlulileyo e-CBZ eku-5 Street leyana. Sokutshengisa sobala ukuthi ubudlova sobuvamile kobulawayo. Okungaba-ke izimbangela zalokho mhlawumbe singaletha ukuthi abantu abaningi kade mhlawumbe bekwamanye amazwe agoqelwa South Africa lakokuthiwa lakwezinye indawo mhlawumbe kade besenza bona lowo ubudlova sebebuyile edolobheni lakobulawayo. Phinde futhi kube yisizathu sokuthi iningi labantu umkhono weZimbabwe kawumawo siyantengantenga, iningi labantu kalisebenzi. Ngakho-ke uzafica ukuthi iningi yilo selisenza khonokho ukuthi bagcine bezame ukudinga ukuziphilisa ngobudlova bona lokhu.
Amapholisa ungathi aphatha kuhle yini udaba lokulwisana lobugebenga obunje, ngoba siyabona zigila nje imikhuba nsuku zonke izigebengu lezi kungabi indaba zalutho.
Esikunanzelela ukuthi lawo amapholisa kukhanya adonsa inyawo mhlawumbe kungaba yikuthi engxeka abathabanga labo ngendlela abasebenza ngayo, kumbe mhlawumbe impahla abangazisebenzisa ziyasilela, ngoba sikhanyela ukuthi nxa kubika ukuthi kulo muntu ogqekezayo kumbe kulezi gebengu ezithile endaweni ethile, kukhanyela ukuthi amapholisa agcwala athi chithisaka indawo yonke. Kodwa uzafika ukuthi esikhathini esiningi baye bekhalanga ukuthi abalazimota, baye bekhalanga ukuthi balutshwana, bayasilela. So sibona ngantu ayikho kusuka kube yimbangela. Nxa sikhangela-ke okwenzakala namhlanje uzafika ukuthi abantu abaningi bekhangela ukuthi ngabe kukwamanye amazwe mbe ngabe lilizwe elinye lingasilo Zimbabwe mhlawumbe ukuzabona sokugcwela ama-helicopter phezulu esememezela esefisha ukuthi laba abaphakathi lapho kabasarendi baze bababambe. Kodwa-ke esesikunanzele mbe sesikuzwile ukuthi hhayi vele athe efika amapholisa kumbe mhlawumbe lezo zigebe ngabe seziphumile, ngoba kukhanya sebechithekile labo okwanamhlanje lo kadumele banjani kadumele bababambe. Kodwa-ke siyakunanzelela kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi badonse inyawo kubangelwa mhlawumbe ukuthi impahla okumele bazisebenzise lezo zimpahla ziyasilela kakhulu.
Ubungaqhubeka bunje kumbe budlondlobale ubugebenga lobu, elakusasa leZimbabwe ulibona liminjani?
idolobho mbe sithi ilizwe lebe sekiphakathi kokufipha lokukhulu ngenxa yokuthi izigebenga lezi kaziphele emabhanga kubheka lezi ndlini kwabe baloku ithina abantu bahlaba umkhosi nsuku zonke bangena nsuku zonke ezindlini bagqekeze lezi zigebenga kazisela nhloni sezifika emini njengoba nxa ukhangela isibhizethu ukhangenda le esefidelity bafika emini lithe saka ilanga so kabasesabi njalo lezi ndlini lapha kabasangena ebusuku lokaucazasizwa kuthiwa emasela ngela ngamathumbi ngama-1 ebusuku sebeqoqoda bafuna ukungena ngama-9 ngama-10 ebusuku usanda nje ukuhlwa ngakho-ke ikusasa ledolobhu ikusasa lelizwe lisengozini ngoba ubugebenga sobuzaba yibo obandileyo edolobheni sobuzaba yibo obandileyo elizweni lezimbabwe
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, ucele umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden izolo, ukuthi esule izijeziso, athi zetheswa eZimbabwe ngeleMelika, ngoba zibangela ukuthi izizalwane zeZimbabwe zibalekele udubo elizweni lazo ziye kwele South Africa la kwamanye amazwe angomakhelwane, okuyinto uRamaphosa athi isithwalisela omazwe nzima. Umongameli Ramaphosa wethule amazwi la emhlanganweni awenze lo Biden esigodlweni sakhe ese-White House khonapha e-Washington DC. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Into eyiyo yikuthi kuswelakala ulwazi kubaphathi base-South Africa. Ulwazi lokuthi ayisiwo ama-sanctions enza ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke ngoba ama-sanctions lawo aqondane labaphathi bezanu-PF aqondananga ne-economy lomnotho weZimbabwe okuluhluphe eZimbabwe okwenza abantu bachithekane babaleke bagcwale yonke indawo yibuhuquluzi i-corruption lokuswelakala kolwazi i-ignorance yobukhokheli baseZimbabwe okumele ukuthi nga ubukhokheli beSouth Africa buyakwenza yikuthi kutshele ubaba uMnangagwa ngokwakhe ukuthi akhuphe ama-sanctions e-corruption ama-sanctions odlame lama-sanctions ombusa kabi uhulumende weZimbabwe owafaka phezu kwabantu baseZimbabwe okumele bakhuphe ama-sanctions uhulumende weZimbabwe ekhupha ama-sanctions kubantu beZimbabwe yikho lapho-ke abayikhutha khona indaba uRamaphosa nobukhokheli beSouth Africa bonke
yena ubaba uRamaphosa utsho ukuthi kakula lapho athi ehlangana khona lo mongameli Mnangagwa amtshele khonoko kumbe nje khona ukumtshayela ucingo amtshele ukuthi hayi ubaba ngangcono ulungisiso okuhluphayo akwenzakali khonoko
kukhanya kakwenzakali ngoba nanku nxa uRamaphosa esekhuluma lo Biden ukhuluma ipropaganda yeZANU-PF ukuthi ama-sanctions iwahlukumeza abantu beZimbabwe kukanti-ke okuhlukumeza labana abantu ngumbusa kabi udlame lobugwelegwele lobumenemene obuba khona nxa sokufika ukhetho yikho kwenza i-governance yeZimbabwe ukubuswa kweZimbabwe kuntengantenge kuxege njalo lo mkhonomi ukusiwela phansi lobusela obukhona kunkokheli zakuleya njenganamhlanje nje sikhuluma sibone iscandal sokunye okuyinkampani okwathengisela uhulumende ama-laptop ngemali ezikhamisisa umlomo eziphakamisa inwele ezingekhoyo nakuyisi market ngaphansi kwelanga konke lokhuyana-ke yikho kwenza umkhonomi weZimbabwe kungami kahle
ubaba uBiden yena ubona ngani wathethe njani amazwi kaRamaphosa
ngiphonguba le themba lokuthi i-American establishment is well advised bayalazi iqiniso bale embassy eZimbabwe bale intelligence yabo bale information yabo bayakwazi okuliqiniso bayakwazi okungamanga
udokotela Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, uqhube umhlangano ongenwe izinkulungwane zabasekeli bakhe eChipinge West namuhla. UChamisa ubonge abantu bakulindawo ngokuvotela ibandla lakhe kuma-by-elections asanda kwedlula, waphinda wabacela njalo ukuthi balivotele ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi siziva.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa bebuyile yena mbala ukubana ebonga abantu beChipinge ukuthi basivotela ngendlela ephakemeyo sawina ku-by election. Kunzima abantu bencitshwa ukudla, bencitshwa inhlanyelo, beyethuselwa njalo amasabhuku efuna ukusetshenziswa, kodwa bathi hayi thina sasitshiya sitsheliwe ke ukubana fanele sime ke eZimbabwe ukubana kube le nguquko njengabantu ke beManicaland. So siyababonga kakhulu, sibuye ke uzobatshela ngeprogram yethu esizayiphumisa kugwalo lethu okuthiwa yi-New Zimbabwe Blueprint, esikhangela khona ukubana umkhonomi wethu ngaphansi kombuso kaChamisa uyabume njani, sizayenza njani iindaba zomsebenzi, iindaba zokubana abantu ke behole imali ethengayo imali engcono esithi economic turnaround program yethu.
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Ngakolunye uhlangothi, umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Heroes Acre eHarare namuhla, lapho obekubekwa khona iqhawe lesizwe ebelilibutho uBrigadier General Charles Kaneta. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avume izitha zeZimbabwe zivimba inqubela phambili yelizwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kweze maphandleni, uZulu weGwanda South usekhulekela ukuthi iZulu line ngokuphangisa ngoba izifuyo sezinatha nzima ngenxa yokuthi amadamu asechile. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi eziqoqwe lomsakazo we-Studio 7 zithi ngaphandle kokuthi izulu liphangeline, izifuyo ikakhulu inkomo zizacuba ziphele du. Iningi lezakhamizi lithi selikojozela izifuyo ngoba kungasela lapho ezinganatha khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila weGarajemba.
So lo hlupho sibili wokuthi ngayo inkosi iyaphathisa hayi line masinya kungakabi kubi kakhulu sibili hayi ungakhangela layo isimo sazo izifuyo sokusolisa sibili uyabona ukuthi hayi sezithamuka kakhulu.
Unkosikazi Saziso Khumalo uthi labo evokole insiza babhekane lo dubo olufanayo.
Inkomo amanzi lawa sengana afuna ukuthi amadamu asesitsha. Kodwa ke kwezinye indawo hayi ukudla bekusesengcono, bekusesekhona lapha lalaphaya. But ezinye lazo hayi sezisebunzimeni ukudla kusekho.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe kwana North uthi sebekhelelela izifuyo zabo amanzi ngoba kungela lapho ezinganatha khona.
Amanzi inkomo sezikhelelelwa sibili, akusela manzi thina kithi ke kakhulu ngapha esilikwe. Idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi inkomo.
Izulu alinanga kuhle nyakenye okudala ukuthi amadamu engatholi amanzi amaningi. Unkosikazi Thokozile Dube umfuyi wenkomo eMzingwane ukhuthaza abanye bakhe ukuthi bagebhe imigodi amanzi ukuze bengathwali amagabha avuzayo lapho izulu lingananga kuhle.
Bagebhe sibili amanzi ukuthi nxa isikhathi sona lesi sesinzima amanzi siphelile kungasela amanzi, uyakwanisa ukuthi inkomo zakho uzinika amanzi. Yiwumsebenzi wenkomo nalokuthi inkomo zona lezi zisebenze izinto ezinjengazona lezi.
Usenjalo inhlanganiso yabahlali beGwanda isichothoze umasipala waleli dolobho kulandela ukuhuda kwabahlali weSpice Corp ngemva kokunatha amanzi alengcekeza. Sixoxele lomnumzana Collard Moyo olilunga leGwanda United Residents Association.
Amanzi ayenuka elephunga elikhulu kakhulu. Amanye ayisiba lamagwebu, ebhubhudla amagwebu nxa uyithela enkomitshini ehlebe emhlophe singazi ukubana imbangela kwakuyini. Kudana okukhulu kakhulu ngoba ikhansile nomanisipala kazange ifinyelele ebantwini abaphethwe kumbe abasebegula ngemva kokunatha amanzi.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala segezise itanka elibangela ukuthi abahlali baphathwe isihudo.
We so very much wish to apologize to the community of Gwanda, particularly those people who are disadvantaged ababelakho ukunatha amanzi angcolileyo.
Umasipala weGwanda uthanda kuthatha umsebenzi wokuhlambulula amanzi ezandleni zezinwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umsheshwe,
lamlela nampa wafubembula.
Sibonge ijahelitala u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo Councillor Sinikiwe Mthanda oka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti yebona ngezempila kahle ukulikhansini. Sixoxa ngokuphathelane lezempila kahle kanye lokuhlanzeka kwaleli dolobho.
Uhlelo lwethu olwe-clean up esilalo spring cleaning esilayo kobulawayo oluthagethe kakhulu indawo ngingathi ezingu-35 esiwabiza sithi ngama-hotspots akade khona sokubuthelelwe izibi endaweni zona lezi ezingu-35. Sase sibona kungcono ukuthi njenge-council, njengobukhokheli as councillors, lo mayor lo ngathi lo area councillor ukhansela uMlando Ncube sincedisana, silida by example. Ngizizwa ngiphakeme njengomuntu wesifazane olida that particular committee, health, housing and education, ngoba umphakathi okade ukhona kakhulu uncedisa ngathi kungawabo mama akade bekhona. Nginanzelela ukuthi besilo even upresident okhanyelane kakhulu lalaba abathengisayo aba awumela abathengisayo ulayiwe ngowesifazane. Nginanzelela lokuthi lo Minister of Provincial Affairs laye umama uMancube ngumuntu wesifazane okade khona.
Kulabo abathengisayo baningi yini abesifazane, njalo libone ngani bayaphumelela yini kulokho abakwenzayo?
Mange ngalinganisa ngiqathanisa maybe lokusekhulwini, I think ngingathi 75% of abantu abathengisayo amavenda ngabantu besifazane. Umuntu okhangele abantwana, abanye bakhangele labo omkabo ezindlini. Ekuthengiseni lapha yebo yama challenges akhona ebantwini abesifazane, ikakhulu ngoba izinto kumele ukuthi azenze engumuntu oyiwani zinenge kakhulu. Kumele abesendlini apheke, kumele athengise, kumele lungisele abantwana besikolweni. Kodwa ku-business ekhona of late, abantu besifazane bazimisele and ngabantu abasukumela phezulu ekuthengiseni. Yebo yekulama challenges yenze ukuthi kuvele abantu besifazane bona vele ngabantu ababukelwa phansi compared to ama-counterparts abo abangobaba. Kodwa hayi, ngabantu abazimiseleyo abathengisayo ama-challenges abalawo, anjangokuswelakala maybe kwendawo ezingathi ezilungileyo ezibavikelayo ezinjengama-sheds, ezinjengama-sheds ezinokuthi lapho abathengisela khona izambuzi lancazi khona, but i-challenge abakhuluma ngayo kakhulu ngeyokuthi zinlutshwane.
Yiziphi njalo ezinye inhlelo eliziqhubayo njengekhansile yakobulawayo kumbe ikomiti yabona ngezempilakahle eziphathelane lokuhlanzeka lempilakahle ikakhulu sikhangela eyabesifazana labantwana?
Ngezokukhuthaza ngathi senza silama awareness program esila wakhuthaza abantu ukubazisa ukuthi nxa kuyikuthi abantu banatha amanzi baqale bewabhoyilise, ngoba sananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngezisu ezibuhlungu, bakhala ngani, abanye baze bakhombele imini ukuthi amanzi awe-council awahlanzekanga. Sile program futhi esincediswa ngamangenye i-NGO encedisa ukubhadalela omama ngingathi abazithweleyo, ibancedisa ukubakhangelela baze bayebeletha amaviki athize bebakhanyelele. Kuphinde kube le mali ebuyayo encedisa ngingathi iclinic eye that particular area. So kulezigaba ngathi kulama wards akhethiweyo enye ngephumula enye ngeRichmond enye ngeNkulumane enye ngeLuveve ancedisa omama abazithweleyo. I think enye iclinic esilayo yiCountry Park elalona lelo uhlelo. So siyakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo abe kakhulu abakusona lesisigaba bephangise bebhalisa. The earlier ubhalisa, the more abantu bethola ngingathi engingakuthi ukuthi usizo o usizo oluncedisa umabhalisa kanye leclinic, ilocal clinic yakhe.
Lowo mkhansila sinikiwe Mutanda ka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo ongumgcini sihlalo wekomitini ebona ngezempila kahle kuli khansini. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile, singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilwandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lijone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbe ukusebenza okusemthethweni khona ngapho kwele South Africa azengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande. Abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-3 months, nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubone kubhalwe ku-affidavit yalezi nhlanganiso ezihambisa uhulumende e-court. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane, into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawona lomnyaka. So ke lokhuyana okuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhlaka 5 kusiya ku 7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bependuka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto?
Abantu bayaphenduka ekhaya kodwa nje ukuthi kwesinye isikhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo, abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi abasasebenzi, abantu abaningi sebesehle ukubhadala ama-rent. So into abayenzayo kunje nxa sekusokungehlule, ngithatha isikhomo sami ngingena ebhasini ngihamba. Bayahamba abanye, abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha ukuthi sokuapplyeka, ngoba izinto abazifunayo kuapplyeni kwakhona zinzima kakhulu. Labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha khona into ezifunekayo zinengi kakhulu futhi zinzima. So labo bacina ukuthi baphephe kuhlupho lwakhona umqhathi uyala kwesikhathi ukuthi akubhaleke. So ke ngamafitshane yebakhona bahambayo.
Ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani? Belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Kulamalanga bathule, kungathi nje kuthule. Yilokho abantu abangakubiza ngokuthi uneasy calm, ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela muntu otshayiwe kumbeni wenziwani. Ngoba okwenza bangathi bathule kube indaba yokukhuluma ngama-court. Even ale operation Dudula ibingathithi layo ifuna ukuthi iyefaka amaloya abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe ecourt yiZimbabwe Immigration Federation lelokhuzeni lale iHelen Suzman Foundation labo Simba Chitana. So kuthi ukuthi basamelele ukuthi bezwe khona. Kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi baye besala besimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathole amaphepha ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrants. Labantu abalamaphepha uhulumende afuna kuba robha abancinje sebesenzwa ukuthi ngama illegal immigrants. So lokho akukatshintshi, akukatshintshi lokho.
Wokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga ngivalelisa abalaleli ngokubabingelela ukuthi linjani, sithemba liyaphila. Siyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHerentals libe ngelakuqala lonyaka ukungena kuma semifinals eChibuku Super Cup ngemva kokunqoba iManica Diamonds nge-2-1. Kweminye imidlalo yequarter finals ekhona kusasa iDynamos izanqikilana leFC Platinum, kuthi iHighlanders yona izadibana leBulawayo Chiefs. Ichikenini izanqikilana leBlack Rhinos. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leDupute Warriors liphethe idlalate lalo elitsha elesishiyangalombili. Isihloko salo sithi inzalo entsha. Umholi weqembu uThobani Dube.
Salubonani, salubonani. Iqembu iDupute Warriors iqembu lasungulwa ngo-2008 laqala ukurecorda professionally ngo-2014.
Ngathanda ukuthenga idlalade kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu ziyatholakala kuma digital platforms zonke, like ngibalisa kubo iTunes or Spotify nazo zonke nje indawo as ama online stores, you can buy them lapho. Kule album entsha umzalo entsha layo sikhiphe manje ikhona. Mawufuna nimniningwane egcweleyo ungathintana nathi kunombolo maw outside South Africa, njengoba si based South Africa uyathi 0027 7260 4 6784. Ngizophinda njalo 0027 7260 4 6784.
Abalandeli ke ubatshela wapha manje?
Ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli bomculo nje wonke jikelele la ngendlela abasiphathe abasamukele ngayo kulo nyaka ka-2022. Ngithi kibo siyabonga kakhulu, sicela liqhubeke njalo ngokusaphotha umculo wakithi, sithuthukise izinto zakithi nathi. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uThobani Dube leqembu lakhe leDupute Warriors ngale.
Sengiphila kamuhle umhla.
Kwane le mthwakazi olivalelisayo ngontunga milinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.